osokwenza kele babunkomo malunga lendaba kaDonald Trump ngibona ukujengisa sobala ukuthi akekho umuntu ophezulu komthetho, wonke umuntu kufanele abekwazi ukuthi ingalo yomthetho iyafinyelela nanoma ngubani. Ingakho sibona ukuthi ngendlela ijudiciary esebenza ngakhona elizweni laseMelika itshengisele ukuthi ayikhethi ukuthi noba ngubani noba njalo le mali engakanani, kodwa ngenxa ukuthi uye wayephula umthetho kufanele ukuthi uye phiwa ithuba lokuthi uhambe uye enkantolo uyezichazela noma ubizwe enkantolo ukuthi uzochaza lokho okwenzakalayo njalo nezizathu zokuthi wakwenza ukwenzelani khona lokho wakwenzayo. Ingakho sibona ukuthi sebemnikele ithuba ukuthi akabuye azohlangana le manje kungakhethekile ukuthi noma wake wabe ngumongameli noma wake wabe ngumbani. Okuyinto engavamisanga ukuthi umuntu owake wabe ngumongameli simbone esesiba ezingeni elinde.
UTrump njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli ubona ukuvulelwa kwakhe amacala lokhu kumphathisa yini kumbe kuzamlimaza kumkhankaso wakhe, ngoba sibona olunye uphenyo luveza ukuthi usekelo lwakhe ebantwini abavele behamba laye luyagxila kakhulu ngaso sonke isikhathi evulelwa amacala okugoqela lakhathesi nje.
Ngathi kufika ekuthini akhethe kuzaya ngokuthi amacala akhe la ahambe njani. Nga kungabe kuwukuthi abejudiciary baye bamthola engelalo icala noma bamthole elalo icala, abantu bemelika sebezamjaja ngisho laba abangasoma-strength supporters akhe kakhulu. Kodwa-ke laba abangavele abangama-supporters akhe kakhulu nxa bekhangela bona into leyi ukuhanjiswa kwakhe enkantolo ukuthi ekhangelana namacala la bayikhangela ukuthi kuyinto eqamele kwezepolitiki into evame ukuthi imcosele phansi ukwenza ukuthi angayenelisi ukuthi angene. Kodwa-ke ngase kufika ekuthinini ukuthi bamvotele ukuthi angene bazosebenzisa lokhu abakubonayo noma lokhu abakuzwayo kuye, ikakhulukazi nxa ekhuluma ngendlela yokuthi ilizwe leMelika uzaliphatha njani njalo ne-foreign affairs yakhe uzayiphatha njani.